ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 3 kumbimbitho 2019 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, owesifazana obesethesa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengula ubikwa engumuntu obulawa ngomkhuhlane wengqondo njalo amapholisa asesule loludaba. Umnotho welizwe uqhubeka usonakala ngamandla lanxa nje uhulumende ethembise ukuthi kuza kuba lobuvelo kulandela amanyathelo athethwe libhanga elikhulu lelizwe ngenyanga edluleyo. Kuhlelo lwezokholo namhla siphatha udaba lomunye umfundisi wakwele South Africa othi uvuse esinye isizalwane saseZimbabwe kwabafileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owesifazana obesethesa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengula ubikwa engumuntu obulawa ngomkhuhlane wengqondo njalo amapholisa athi akasoze abesacwayisisa udaba lwakhe. Unkosikazi Nyarazo Nyathi umangalele uChamisa emapholiseni esithi umbambe nyakenye eseNorton. Kodwa ngokubika kwephepha ndaba lebulenjini elezimlife.com, umamangala kaphilanga kuhle engqondweni. Abomteni wakhe babikwa beyibo abazise amapholisa. Sixoxe lo mhleli wephepha ndaba leli elezimlife umnumzana Mduduzi Mathuthu asichasisela okunengi.
Ufike laphana wafikela amapholisa eNorton, umama lo ufike waproduce i-diplomatic passport, which is i-passport leyani ephiwa abantu abaphezulu. La amapholisa eNorton la seyithathela phezulu indaba yakhona ngoba bebona ukuthi balomuntu oqakathekileyo. Yikho-ke basebethatha i-case yana baseyihambisa eHarare. Yikho-ke lapha sichwayisiswa khona. Bevele sifiso sibile sokuthi noma nini bangambamba uChamisa bam-question ngendaba yokuthi bambide ngaso. Kodwa-ke kuthe kusenjalo ngendlela engizwa ngayo umkakhe walo mama ubekhathazekile kakhulu esekuzwile lokho wasiyazama ukuthi adinge igqweta ukuthi likhomisane lamaphoyisa ukuthi lo muntu angaba enenkinga ekhanda sokumele bakunazelele lokho. But kukhanya hhayi bebengani amapholisa afuna ukulandela lokho okukhulunywa umkakhe. Yikho-ke umama kamamangala wasiyalanda i-chief cabinet secretary uMisek Sanda esithi yena hhayi umntwana amule enkinga enjenjenje bengicela nje ukuthi uma ungakhulumisana ngamapholisa le nto yesule kase finally how indlela esiyizwa ngayo ukuthi uhambe ngakhona ukuthi-ke iqala leli lize lesule lingakathomisiswa.
Ngamanye amazwi ngendlela oyilonda ngayo lindaba ngendlela olandisa ngayo lo ngumuntu ogulayo bekungayisikho ukuthi kulesandla semfene bakhona abantu kade bezama ukungcolisa uChamisa.
Hey, sona isandla semfene angeke ukuthi asikho empeleni ngoba la khonze ukuthi uyagula engqondweni kungabe kuyikuthi nje ifamily mhlawumbe izama nje ukuthi icithize le nto. Ungathola ukuthi nje akusimuntu lowana ogula ukuthi ufuna isibhedlela mhlawumbe kukhona okunye ade phezu kwakho. Lokhu awungeke ukuthiye phandle ngoba kuyaziwa nje ukuthi kukhona okuzayo kule Congress ye-MDC ezayo and sesizwile ukuthi bangabe bekhona abanika abantu izimali ukuthi bayenze into ezizoyenza ukuthi mhlawumbe uChamisa agcine edliwe kulelo khetho.
Kule mifanekiso ebibikwa ingekamamangala etshone ithunyezelwana ngabantu kubo-social media lapha bemhlambaza bemthethisa kabi izolo kodwa esesikuzwa ukuthi limifanekiso gayisiyo eka mamangala kube yikufana nanje kwebizo elesibongo abantu basebecabangela ukuthi nguye ungaba uze njalo lawe.
Yes, kunjalo. Kuno umuntu wazile emuli osize kakhulu ekuthini sihlanganise udaba lethu ukuthi sibone ukuthi ubani wenzeni, ubani ngubani. Kuthe leyo mpikisho oyibalisayo ithe isiphuma lapha kuma-social media. Ngase ngiyambuza ukuthi kungabe kunguye yini lo muntu wasesidina, hhayi akusuye. Akusiyo lo muntu. So kukhanya kulo muntu onegama elifanayo lo mamangala lo uNyarazo Nyathi. Lo muntu kunguye-ke, I think lo mama usebenza eKadoma, unesi eKadoma. So sithole ukuthi ipicture yakhe sigcwele ku-inthanethi, abantu bekhuluma ukuthi hawa bake iphishane zangaripha umuntu onje and so forth. So ngibona nje indaba njani ayinhlanga impela.
Umnumzana Mduduzi Mathuthu ngumhleli wephephandaba lezimlife.com sixoxela eJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Umnotho weZimbabwe uqhubeka usonakala ngamandla lanxa nje uhulumende ethembise ukuthi kuza kuba lobubelo ngemva kwamanyathelo athethwe libhanga elikhulu lelizwe ngenyanga edluleyo agoqela ukwehliswa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika. Amafutha ezimota lezinye izinto ezifana lenamnede kuyasilela kanti lentengo yezinye izinto ezimqoka empilweni kaZulu layo kayifinyeleleki. Sixoxele encwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Xa sikhangela la amafutha ezimota akula mahluko. Into ezinye lezi azitholakali ama basic commodities alokhe silela. So angabona ukuthi monetary policy sibuye lati esikubonileyo ukuthi ama banks athengisi US dollar nge $2.50
wona amabhanga la sizwa kuthiwa athengisela amabhizimusi kuphela idola leMelika abantu kazana nje kabawatholi lokho kunjalo.
Khala njengani kunjalo, njalo khala njengani yiyo i-directive abayinikwe yi-Reserve Bank ukuthi banike i-priority kuma-business hathi ebantwini. So ngibona njengani yilo udubesi laloyela ukuthi abantu baye bethenga ama-dollars kumbe imali eyaphandle kwelizwe ku-black market nge-$4 for ama-bond for every US dollar.
Ngokuya kwesikhathi ubona kusiba lobubelo yini kwezenotho kumbe akhona amanye amanyathelo amele athathwe nguhulumende athathwe ngumangutshka ukuze umumo ube ngcono?
Ithemba elikhona yikuthi nxa imali evela kugwaye nxa imali le isi singaba le foreign currency enenganyana ukuthi amanyathelo lawo awe monetary policy ayebe eqalise ukuthengisa ukuthi engasebenza yini. Kathesi udubo esidalo yokuthi i-foreign currency yonke esiyipholayo sifuna ukuthi sisebenzise masinyana. So asila ama reserves asila ndlela yokuthi sigcine i-foreign currency esiyitholayo. So ithemba yokuthi nxa i-tobacco selling season ingavuka okupheleni kwenyanga leyo esizaba le mali i-foreign currency enenganyana yokuthi singaqalisa ukuthi sibone ukuthi ungaba le ngqukuwo yini uma measures lawa announce ngumangutsha.
Umnumzana Masimba Kuchera yincwethi ecubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Singene kuhlelo lwaba sakhulayo silo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwaba sakhulayo. Ngingu-Mike Hobe. Kuliviki sithinta indaba ezokusakaza. Sixoxa lomnumzana uMthabisi Onias, yena ongu-producer njalo waqala inkampani yona ebizwa ngokuthi OnV TV, yona elenjongo yokwethulela uZulu inhlelo ezijeneyo zikamamona kude. UMthabisi ube ngomunye obekuhlelo Mandela Washington Fellowship asambeni kuye siyezwa okunenge. Mthabisi, ngiyakwamukela kuhlelo budwami, unjani?
Sawubona mnumzana Mike. Ngiyajabula ukuba nangixhumena lawe ngemva kwesikhathi eside kangaka soloku sagcina ukuxoxa ngesikhathi nisavela kwele Melika ehlelweni le Mandela Washington Fellowship.
Asiqaleni khonapho uhlelo lwe Mandela Washington Fellowship. Ngombono wakho uhlelo lolu lukusize okungakanani ngasemsebenzeni wakho wokuba yiproducer?
Ngesikhathi mvela ku program le Mandela Washington Fellowship ngathi ukufunda okuthiyeneyo, ngathi kusuka mvakatshele istudio sase Albuquerque Studios sona esise New Mexico, lapho ngafunda khona ngathi ukubona indlela bona benza ngayo inhlelo zabo zama TV. Ngathi sempenduke lapha ekhaya ngazama ukuthi ngiphakulele lokho engangifundile, ngokuthi mvule sami studio lapha e-town yaseBulawayo. Khona nje kwakungekho lula ukubana ngilungisele lokho engangikubonile, kodwa ngazama nje ngalawo amandla amancane engangilawo, ngathi ukuvula istudio sethu se-OnV TV esaqala. Lapho esathi ukuqalisa khona inhlelo zethu ze-television esathi ukuzithengisela kwele-ZBC ezidlala khona ngalesi sikhathi esikhuluma ngaso manje.
Njengomunye wabasakhulayo olenkampani yona elenjongo yokwethulela uZulu inhlelo ezijeneyo zikamabona kude, awusitshela ukuthi ngasemsebenzini wakho ubhekana ngenkinga ezinjani?
Thina njengabantu abasakhulayo lapha kwele Zimbabwe sibhekana lenkinga eziningi kakhulu. Okokuqala, singathi thina yinkinga yokubana sithole imali esingayisebenzisa ukubana sakhe siqhubekise amabhizinisi ethu. Yananzelela ukuthi isimene sikuswe Zimbabwe, imali esisebenzisayo ayisele thina singathi yi-value efana lakudala. Sithenga ama-material khathesi bafuna ama-US dollars ukuthi siyithenge. Ukuthi uzothenga i-US dollar leli khathesi ayikusabambeki eZimbabwe. Usunazelela njalo ukuthi ama-rent esiwabhadalayo lapho esisebenzisa khona ama-studios ethu asisenelisi ukuthi siwabhadale khathesi, ngoba siyakhwela, kodwa usuthole ukuthi imali esizibhadalwayo azikhwele. Nxa njalo lathi sizama ukuthi sikhweza wethu ama-price intengo yento esizenzayo, akuyenzi ngoba sigcina sesilahlekelwa ngama-customer.
Ngike ngakhangela ikhasi lenu ele-Facebook ngabona ukuthi lilohlelo eliwusakazayo emsakazweni we-ZBC njalo i-DSTV ebizwa ngokuthi i-Pink and Purple, ekhanya ngani yona ile njongo yokuthuthukisa imisebenzi yabantu abesifazane abajeneyo. Asixoxeni kancane mayelana lobudlelwano obukhona phakathi kwenkampani yakho i-OnV TV njalo umsakazo we-ZBC njalo i-DSTV. Imisakazo lena iyahlawula na imali esuthisayo ukuze uqhubekele phambili ubathengisele indlelo zakho?
Kuyasijabulisa kakhulu njenge-OnV TV ukubana sibone uhlelo lethu lathi luphuma kumabona kude. Into engayitsho mayelana ngobudlelwano obusuka bube khona yithi singathi leze TV ukuthi imali mhlawumbe ebhadalwayo kulelo hlelo asomali enelisa kangako ukuthi sibhadale abantu esisebenza labo, sikoda senelisa ukuthi sipheke futhi omunye umdlalo ongasingathi sina ngo-season 2. Njalo ubusuthola ukuthi isikhathi abasithathayo ukuthi bebhadale bake bethathe nje isikhathi eside bengathanga ukuhlawula, kodwa singathini akulanto esingayenza kangako, kuyamele sisebenze lakho. Kodwa nje sisibona ngazathi kuzamele sizame ukuthi sithengise ezinye inhlelo kwamanye ama-TV stations ukuthi senelise ukuthi ibhizinisi iqhubekele phambili.
Hayi Mthabisi mnumzana, ngicela ukuthi utshele abontanga abafisa ukuba yi-producer amazwi enkuthazo.
Engakutsho kwabasakhulayo yikubana kuqakathekile ukuthi benanzelele izipho abalazo. Kuqakathekile ukuthi senze into esiyithandayo, ukuthi lanxa into le ungenza ungayibhadalwanga, uzayenza ngenhliziyo yakho yonke epheleleyo. Njalo sikwenze ngamandla onke silayo, ngoba nxa ungaqali i-business mhlawumbe ngathi lokhu mina engikwenzayo i-business lami kulesikhathi lapho kusuka kube nzima khona, kodwa ngingacabanga inhliziyo yami ukuthi ijabula kanjani nxa usenza lo msebenzi. Ngiyangithokozisa ukuba nanikhubekele phambili ngiwenza.
Mnumzana Mthabisi Onias, ngiyabonga ngokungena kuhlelo bafo lani Zulu kandaba. Siyabonga ngokuba lathi kuhlelo. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmyke3. Kwanelo kwanamhla, asidibaneni kuhlelo The Connection ngolwesibili olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Bye bye.
Sibonge uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Okwamanje singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silejahe elidala uGibbs Dube.
Senana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
masiko
babelo bola
usenzi
izrugandaba lingalithola njani lapho likhona ke endaweni zonke zomhlaba. Ye lamhlanje sikhuluma ngodaba olunye oluphathe umphakathi kakhulu kulapha ke kwele Zimbabwe. Ludaba lwabo mama asebekhulile labo baba asebekhulile abathandana labantwana abancane. Lapha ngilobaba Ezra Chisa Sibanda, ngibese siba lo mama uShila Sibanda. Kodwa abala buhlobo phela abantu laba. Ningabona zani le nketha betshaka. Ye, Sibanda unjani mntawe?
Ngiyaphila njani?
Impilo yakhulu. Masibanda unjani?
Ngiyaphila linjani
Dube? Hayi, siphile kakhulu. Ye, sicalise ngawe sibili. Kambe abafana laba asebengani bathandana kakhulu, labo mama asebekhulile, kwenziwa kwini kulokho?
Abafana sebengamavila kakhulu. Okunye abantu both sides sokuhambisana nokuthi kukhangela ukuthi imali akula muntu ongahamba lo muntu omdala lapha ngilamali kumbe lo muntu omncane mangela imali into sesigijimisa imali inotho asisakhangeli age sokukhangela inotho kuphela nasesitshela ukuthi sesilandela njengase silungini ukuthi abelungu bathi khona iage ayisho lutho but yacho.
Ye, Sibanda, nantuta.
Into khona lapha ke Dube la lo dadewethu lapha abantu lakha kushilo ukuthi sokugijiswa ke imali. Isikhathi esiningi laba ke omama sebekhulethe ngisho ugamama bafuna umfana omncane ukuthi bazibone bezenzela abana songamantombazana la bazwinga nabancane. Uyakwazi umama le 45 years ngeda nalo mfana le 22 years. Uziza la engane semncane. Lanxa ihambe banganini bakhe sesizowencane. Ngoba labahlangana laba abadala labesayizakhe bezibona ngathi sesidiniwe yikho sigijimisa labakhala abancane yikho ubona abaningi oshuga mama benika labafana ke imali bebathengela impahla ezintsha amadizayina bebanika lezi mali ngoba bemeza ukuthi azizingani laba sesengumntwana lwana umama kade hayi iminyaka esihambile. Kukanti ke obaba laba abaningi labo kunjalo nxa ibona ke ule 55 years sedana lo mntwana le 21-24 years uzizwa naye nganilijaha yena ke njani onikalwana umntwana ke imali emncane ukuthi lazi zezigqade ngayo.
Ye khonapho ke masibanda okukhulunywa ke ngumdawini uyayibeka sibili ukuthi phela lawo nxa sungamsuka kugambijana uyawufuna uzibone ngazani lawo mutsha phela.
Hayi mna avumelani nakho lokho ukuthi kubana kuthiwa uzibona ngathi umutsha mna bona ngathi nje kuyabe bona ababafana yibo abafuna ukuthi esikhathini esiningi ngathi uyakhangela umuntu omncane lapha ethandayo lo muntu omdala yena lo nguye abe le mali kulalo omncane
kodwa wena umama lwana masibanda ngimbuze khona umamena lwana nxa ele mali umfunelani umfana omncane andi yena imali izavela kuyimameni kumfana omncane
yikho phela ngithi khona abafana abancane yiba bashela oshuga mama yabo befuna imali bemphathe kuhle anti yabona into yakhona. Umama la esethola isiphatho senesana osiphathiswa ngumfana lwana sebebona ngathi bayalingana kukanti akabalingani uyabona.
Kodwa ke phela abadala babenyonkoloza phela into ezinje masibani
nyonkoloza ngokuya kwesikhathi vele yikho phela okugcina ukuthi heyi mina futhi ngiyesaba njani ukukhuluma into ezingafanelanga ngizikhulume uyabona ukuthi lapha selikhulile selisiyalima emasimini akusalimeki. Omnye sephuma sesiyadinga inkomo ezilimayo enza kubeka ngesintu inkomo ezilimayo ngoba lezi ezinye lezi sezindala zisalimi kuhle ugcina suvale uphuma khona lapho ukuthi ngoba vele liyani inkabi yakho liyani obulima ngayisigugile
mdaweni lapha sibili ngumzekelo sonzima lo.
Yikho engikukhulumileyo ukuthi isikhathi esiningi labo mama labo kwesikhathi nasebona la engani ke ngaba abalingana la ngoba badala kulaye ecansini ngale sokuziwa nzima sedinga umfana ozamenza ukuthi azise ngani mutsha la sesiyadinga lo mfana omncane ngoba igazi sakhijima ukuthi lo mfana ozamenza ngani azise ngani umutsha azike ejabula kukanti kubobaba labo bafuna ukuzibona laba ngani bancane abone ejabula khumbula izikhathi zakhe zizana ukuthi hey nesikhathi sami lo mntwana bengelamxhilika yilokhu evukeke i-chai makeup yakhe enhle ebhoda la ebanganeni bakhe la esenzela ukuthi ayishow off ngesilungu.
Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke ubaba u-Ezra Jesus Banda yena okhonangale ke kwelebhilithane. Mbonge njalo-ke unkosazana Sheila Sibanda laye ukhonangale kwelebhilithane. Ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphelileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Sibongeke ichayeli dala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu unsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo lakubalaleli lakubaba kuyeni.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngiphethe indaba mhlawumbe engathinta ke abanengi esingathi sithatha kulo iBhayibheli ugcwele uGenesis usencwadini yesihlambulo. Indaba yalezi izimanga isindabaphenduli lezigigaba esizizwayo ezokuthi kulabantu asebevusa abantu ekufeni. Uyabona indaba le iyamangalisa kayimangalisi ngoba ma ubala iBhayibheli kuMateyu loLuka loJohane loMarko uzafica ukuthi uJesu uyatsho yena ngomlomo wakhe ethi ngezinsuku zokugcina lizabona ongazange kubone ngoyihlo labo yihlo omkhulu. Abuyatsho langale uMalaki eTestamenteni elidala ethi zeza izinsuku lapho uzakwenzakala khona izimanga elingazange lizini. Sikhuluma ngendaba yalo umuntu okuthiwa uvusiwe ngumprofesi thize ngale kwelase South Africa. Baningi bonaba abazibiza ngokuthi ngabaprofeti asebengene enkathazweni ezimangalisayo ezibangela amahlazo amanye amakhulu kakhulu. Le undoda nxa sikhangela uNkulunkulu nguye umdali womuntu njalo nguye ophetha impilo yomuntu uthi ungu-Alpha ungu-Omega ungokuqala ungokugcina. Akekho omunye olelungelo lokudala impilo ngendlela ayidala ngayo abeyithathe ngesikhathi afuna ngaso lowo muntu. Laba abazithi bangabaprofethi kangazi ukuthi bona enhliziyweni balenhliziyo yini, iBhayibheli bayalibala yini, bayalizwisisa yini, bayathandaza badinga indlela kuNkulunkulu na kumbe bazenzela okwabo? Ngoba sesibona nangwena lowo mprofethi uthi umuntu ufile kanti umuntu kafanga beliqhinga nje ukuzama ukwenza imimangaliso njengoJesu. Uyathatha umuntu oziphileleyo, indoda eqinileyo, enze bonke ubutsotsi obudlula otsotsi abakhulu abaziwayo, abe sesitemtini ufile, buyake lapha enkonzweni ngizokuvusa, enze konke akwenzayo kodwa kube lizaba ngoba nale indaba isobala. Thina abanye savele sayisola kwasekuqaleni ngoba siyazi ukubana impilo emsesandleni sikaJehova. UJehova nguye ophayo, nguye othathayo impilo yomuntu. Lo undoda nje uthole abantu bedubekile, bedungekile emphefumulweni ngobana ungananzelela izikhathi eziningi abantu bangena ebunzimeni bayabamba bafana nelo muntu ogalulayo uzama ukuthi aqine ngenqodi kumbe ngemizi eseceleni lomfula. Ilizwi lithi libananzelele bona babanjalo ngoba lizababona ngezithelo zabo ngensuku zokugcina. Umuntu wadalwa uNkulunkulu. uNkulunkulu nguye owenza impilo ibe khona, nguye othi nxa esevumile impilo iphele. Kambe aluba nxa bonke labahambayo beya kuvuswa, icebo likaNkulunkulu sengitshe lona elomuntu lokuphila bekuya kuba njani na? Bazalwana abathandekayo, abantu abayekele ukudlala ngoNkulunkulu kabashumayele ivangeli lokuphila, hayi khona ivangeli lobuguluva. Abantu kabatshelwe iqiniso ngoNkulunkulu, bangadlali amandlwane ngaye. Uyasho uthi lingaliphathi ngeze igama lami ngobana uNkulunkulu ololulako olungangalisayo liyeza uswazi, hayi khona kubaprofeti kuphela. Labona abo ababasekelayo labo ngabake bahlale phansi bangabi izula, bathatha amabhayibhili bazifundele.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyikhuleke uNkulunkulu olungileyo, wena ongusomangaliso, sicela ukukhanyiselwa nguwe, sicela indlela ecacileyo utshengise abantu bakho, bangaphambuki endleleni. Nika abantu bakho ulwazi lokuhlakanipha, sifundise ukuba sizibalele imibhalo singalahleki. Konke sikushiya ezandleni zakho, ngoJesu siyakhuleka. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Ngizibongela lami lapho ngithile uNkulunkulu asenzele umhla, simkhonze ngeqiniso.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi iThandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile njalo lafunda okunenge ngabaprofeti bamanga kuntshumayelo kamfundisi. Lehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu ngengoma ethi Nkulunkulu wami. Singakehlukani sikhangele bese sihamba phambili. Udaba lokudlwengula obeluseteswa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa solwesulwe ngamapholisa ngemva kokuvela ukubana umamangala ungumuntu obulawa ngumkhuhlane wengqondo. kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.